sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-15 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu eLupane ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngekhefu lokuzalwa kukamoya engumongameli uRobert Mugabe. February 21st movement lapho ukuzathi kwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe.
So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sekuthole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi ezedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo.
Abantu asebehlala emakhaya, abanye sebebhadwa, bonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sihambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako.
Intatheli izindaba ezimbili ezakobulawayo ezalobela idale lephalamende isicelo sokuvunyelwa ukuvota ngeposo bezinxuswe yikomidi yezemithetho ukuya kwethula leso sicelo ngeviki edluleyo.
Sikhangelele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu ozaqutshwa ngeviki ezayo mhlazi ku-21 ngelanga lokuzalwa kukamoyi umnumzana Robert Mugabe eLupane lapho okuzathi gwaqa abatsha abavela kuzigaba zonke zelizwe kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa becubungula amaqhinga okwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa osekubhahile elizweni. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko ngemva komhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende i-cabinet meeting eqhutshwe izolo umhlaka 21 kuNhlolanja likhefu lokunanza imisebenzi yabatsha minyaka yonke ele Robert Mugabe National Youth Day. Umhlangano lo uqoqwa lugatsha olubona ngokuphathelane labatsha lumanyene lezinye ingatsha zikahulumende. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Kudakwashe Munsaka, ilunga lebandla leZANU-PF esigabeni seMatabeleland North.
Salibonani amahlabezulu eZimbabwe lapho likhona. Ungakhangela ilizwe ama-statistics asitshengisela ukuthi abatsha yibo abanengi, yibo abanengi elizweni. Ngakho ke yibo abatsha abakhangelelwe ukubana beyakhe ilizwe. Kuqakathekile ukubana abatsha bebe lelanga labo. Siyakwazi ukuthi omama balelanga labo, abatsha labo kufuze bebe lelanga labo. Akukhathalekile ukuthi wena ungabe ungowe opposition kumbe ungabe ungowe bandla elibusayo. I-Youth Day lilanga lama youth wonke elizweni. Amabhasi azathwala abantu endaweni ezitshiyeneyo, kuqele eMashonaland, eMatabeleland, eMidlands, eMaswingo, amabhasi abekhona ethwala abatsha. Akubuzwa i-ID ukuthi sifuna i-ID yomhlangano ukuthi ungenatshi, ngamabhasi kahulumende athwala wonke umuntu. Lokho kuqakathekile ungakukhangelisisa ukubana uhulumende uqakathekisa kanganani. Khathesi uhulumende sefake okuthiwa yi-youth quota ekudale lephalamende. I-youth quota yiyo ezabe ithatha ama-youth angu-10, one per province. Ama-youth lawo akutsho ukuthi avela kuZANU-PF. I-youth quota ifanana le-women's quota. itshengisela ukubana ibandla elilabeli lamavoti amaningi kuprovince naleyo yilo eliyafaka iyouth ezangena kudalele parliament. Lokhu konke kuvela uma resolution asuka ku youth day ileyi esiza celebrate mhlanga 21 evelela ku 21st movement esasi celebrate khona ibirthday yomongameli owayengumongameli welizwe ubaba Robert Gabriel Mugabe. Befake izikhalazo zabo kumongameli welizwe nelanga leli esingathi National Youth Day. So lilanga eliqakathekileyo sibili.
Siyabona njalo ukuthi kuyabe kukhulunywa ngokuphathelane lesidakamizo ukuthi abasakhulayo bengasisebenzisi. Ungathi uhlupho lolu luyaluthola yini khona ngapho eBinga njengakwezinye izigaba zelizwe? Njalo ngathi amapholisa kumbe uhulumende baluphethe kuhle yini ukuthi luphele wabatsha?
Isidakamizwa yimpi esifakwe nguhulumende kababa uMnangagwa. Banatha izinto okuthiwa ngosikokiyana esingazizwisisiyo, benathi leminye imithi emele kube ngesigulane sebenatha, njalo bebhema lokungamelanga kubhenywe ngabantu. Seqalise impi waqasa ngokufundisa ngama-awareness, kathesi sokubotshwa abantu. So ilanga le-21st lilanga lokukhangelisisa sibili, kuzoba le more than 5,000 amayouth, more than 5,000, ngokuthi betshengiselwe betshelwe ukuthi hambanini kumaprovinsini letshela abantu ukuthi bechiye okudakayo. Indawo ezinjengeBinga indawo lazo eziphanjaniswe ngokudakayo lokhu, ngoba kuvela phesheya eZambia bayakungenisa, bengenisa becrossa uZambezi belakho okudakayo besizothengisa ngapha eZimbabwe abantwana bethu. So siyabonga kakhulu ukuthi uhulumende sethole kufanele njalo kulungile ukubana kukhulunywe ngendaba leyi ukuthi iphele indaba yokuthatha okudakayo. Asifuni ukuthiwa yi-drug abuse.
Lo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Msaka, isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esekalonga esiyabhuwa Binga.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu,
asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho lamhlanje ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi kulamakhehla lezalukazi abazinkulungwane phose ezine 3988 abaleminyaka yokuzalwa edlula ikhulu 100 asebebhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Isikhulumeli sezek umnumzana Jasper Mangwana uthi omunye wabantu laba uleminyaka elikhulu elilamachumi phose amabili 118 years. Lokhu kuthiye uZulu ekhuza umhlola esithi iZek igila umkhuba. Kodwa uMangwana uze wafaka lesithupha somunye njengobufakazi enkundleni yokuxhumana eTwitter. Lanxa kunjalo abaningi abamkholwa. Omunye walaba ngumkhokheli wenhlanganiso ibhetshu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo oqoqe lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuthiwo nguJasper Mangwana kulusizi ngoba akula bantu aba over 100 years abangaba yi 4,000 abahambayo bodwa. Labantu abangabe beseselamandla okubhalisa akukho lokho, yiyo indlela ebonisa ukubana kuyabe sesimeni sokuthi kulabantu abafuna ukutshontsha ukhetho. Ungakhangela abantu vele uma sesiyafika iminyaka elikhulu ngumuntu ongasachiwa yedwa egumeni. Abaningi uma vele sebefika leyo mnyaka ngabantu asebengasakwanisi lokuzihambela, sebefana labantwana abancane. Kodwa inani elithiwe nguJasper yilo elethusayo ukuthi silabantu abadlula 3,500 kusiya ku-4,000 aba over 100 years. Kunzima, akusilo qiniso lelo. So kuyatshengisa ukuthi kungabe sokulabantu abalenjongo yokutshontsha ukhetho.
Zikhona indlela yini zokuthi lani njengesizwe esizimeleyo lingabhoda lidinga abantu laba kumbe libona ukuthi ngempela bakhona yini ngoba abanye bathi cha kulanto enjani.
Izinhlanganiso ezizimele zodwa zingahamba emakhaya zihambe ezindaweni ezehlukeneyo. Vele umuntu osele 100 years ngoba labe lingasahamba emizini yabantu. Akasasiwe nguye umuntu ongathiwa uyafika lapho kuhlangene abantu khona. Kunzima ukuthi khona lapha abantu abale over 90 years lihlangane nabo emihlanganweni. Abantu abasebehlala emakhaya abanye sebebhadwa. Wonke ngabantu ongaza ukuthi uzathi sikhambile endaweni enje sathola abantu abaleminyaka engako emihlanganweni. So lokho kutsho ngoJasper bengafaka izithupha njengobufakazi kodwa iqinisweni laye ingaphakathi nakwakhe iyatsho ukubana akaqinisanga. The number is just too much, is too high. Asingaza ke saba labantu aba over 100 years abadlula 4,000 bebhalise ukuvota. Yikuthi nje ilizwe lethu sesalahlekelwa yobuntu asilanhloni kodwa ngabe singabantu abala abazinuka amakhwapha bekuzathi ukuthi hayi i-voters roll yethu inamba yona le yabantu kuphela ukuthi ababhalisile abadlula 4,000 abale 100 years bekubonisa ukuthi abantu kukhona okungahambi kahle.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eBeju likaZulu. Lokhu sikudaba lwezokuvota, intatheli izindaba ezimbili ezihlala koBulawayo umnumzana Mandla Chuma loNkosazana Lulu Brenda Harris ezacela ukubana intatheli izindaba zonke elizweni ziphiwe imvumo eyokuvota ngeposo njengokwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa bezinxuswe yikomiti yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuya kwethula lesi sicelo ngeviki edluleyo. Bathi ngesikhathi sokhetho intatheli izindaba zivame ukuba zisemsebenzini kachana lalapho ezibhalisele ukuvota khona. Ngakho ke zidinga ukubana lumthetho uphele intatheli izindaba ilungelo lokwenza lokhu. Ukuzwa ukunenge ngalolu daba, uGaina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Chuma.
NgoLwesine mhla ka 9 inhlolanja, mina uMandla Chuma loLulu Brenda Harris sizintathela izindaba zakoBulawayo sime phambi kwedalela lePhalamende lapho besinxuswe khona iCommittee yeJustice Legal and Parliamentary Affairs ukuba sichasise ngokugcweleyo ngepetition yethu lapho esacela khona oPhalamende ukuba iguqule uSection 73 weElectoral Act ivumele intathela izindaba zibe yingxenye yabantu abaphatheka kupostal voting.
Idalela amukela njani udaba lwe
ngemva kokwethula udaba lwethu amalunga alikomiti asazisa ukuba udaba lwethu luyezwakala njalo lusobala akudingi ukuthi kuphikiswane ngokuthi kumele kwenziweni ngalo. Umgcini sihlalo waleli komiti umnumzana Mishek Mataranyika uthe kube besisemthethwandaba ubezahle asiphe lokhu esikucelayo angazange athandavuze njalo. Uthe ngemva kokubuzwa imibuzo embalwa sasixwayiswa ukuba siguqule kancane ipetition yethu.
Asichazisela kabanzi ubana kungani bathi liguqule ipetition yenu njalo kuyini okumele likwenze kusiya phambili.
Sicele iParliamente iguqule uSection 72 weElectoral Act okunguye otshoyo ukuthi ngobani okumele baphatheke kupostal voting endaweni kaSection 73 ochaza ukuba ipostal voting iqhutshwa kanjani eZimbabwe. Lokhu sesihlesa kwenza sikhuluma kanje. Kubuye njalo kwathiwa ipetition yethu kayisoze yathathwa njengepetition entsha ngenxa yokuthi sesicele ukuthi kuguqule uSection 72 endaweni kaSection 73. Umnumzana Mataranyika uthe yena lekomiti yakhe bazabuya bahlale phansi njalo bahluzisise ipetition yethu. Nxa kudingakala ukubana baphumele phandle babuze izizalwane zeZimbabwe ukuba ngabe zona zithini ngayo baza kwenza lokhu. Ube njalo wasazisa ukubana ekuphumeni kwabo ukusanda kwedlula lapho kade bebuza izizalwane zeZimbabwe ngi-Electoral Amendment Bill. Izizalwane zeZimbabwe zithe zona intatheli izindaba kumele zivunyelwe ukubana ziphatheke kupostal voting ukuze ngelanga lokhetho zenelise ukubana zenze umsebenzi wazo okalula.
Umbono wakho Chuma, libona isicelo senu sizaphumelela na?
Sikhangelele ukubana ipetition yethu le izaphumelela, lizafika ilanga lapho intatheli izindaba ezizavunyelwa khona ukubana zivote ngepost.
uMandla Chuma intathele izindaba ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote
lenkulu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezinlive.com lilodaba lokuthi kulosakhulayo wesikolo se-Founders High School kobulawayo uWayne Ndlovu ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Amapholisa athi abuphi abafana ababili besikolo se-Hamilton phezu kodaba lolu. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi indizamtshina ewele duze ledolobho le-Beatrice ngomvulo ibithwele amatshe aligugu amadayimani. Kubikwa abantu kade bephakathi kwalindizamtshina abahlanu, bonke basindile kodwa abalimala bengabenkampani yeMarowa. Kade besisa amatshe la besuka emgodini wenkampani yeMarowa eZishabane besiya eHarare. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani Studio 7, bonke nje abasakazi be-Studio 7, ndingelele njalo labalaleli. Bakithi Studio 7, sacela impela eke lifunde eyami le audio. Uma ngilalele la, ngizwa umuntu ekhuluma ethi kulezi sketch, kulama drama. Kambe sibili, uma uzothi kwafa i-drama eka 2018 ngo-August, after uqeda ukuvota laphana kusalindelwe ama-result, uthi i-drama, i-sketch. Kona lapho ukhuluma into kwafa abantu, labo bantu mpela abafelwayo wena usithi kwakuyi-sketch lama drama. Sibabonile obaba labo mama abakhulile beshaywa ngamalunga ezana, wena uthi khona ukhiyana yi-drama le-sketch. Mna bengifisa ukuthi lo baba lo obekhuluma ama-drama le-sketch ahoxise amazwi akhe, ngoba bakhona abantu abalinyalelwayo, bakhona abantu abafelwa izihlobo zabo. And then wena uqhamuke emsakazweni uthi abantu babenza i-drama le-sketch. Hayi baba, bengicela mpela kungazathi ungakhohlisa, ungahoxisa amagama akho. Ngiyabonga Studio 7, bengicela mpela ke liyifunde i-audio yami.
Yey, linjani ku-Studio 7, linjani? Ngithanda ukukhuluma nalawa amadoda laba phethe uhlelo abezekhi labo ukuthi lana mina ngagwe ngabathengi, ebathengi sibili imali bethatha, kodwa sicela ukuthi besithathele besibambele ukhetho catch and catch lapho ongabi khona onjani, lozarobha omunye owinileyo uzabe winile, lodliwe uzabe dliwe. Siyakwazi ukuthi nangagwe uyathenga kodwa uma uthenga imali abathathi, kodwa ukhetho bebambe ngendlela madoda, ngoba hhayi bezama ulungisela abantwana njani abancane abakhulayo, ngoba okwezalo sokukhula sikhathele ngazo.
Studio 7, litshona njani badala? Ngiyalibingelela ngombuso wala othando lukaThixo, ngisithi hayi qhubekani ngomsebenzi lonke nje lisalele izindaba Ndebele leshona, ngisithi uNkulunkulu alikhokhelele kukho konke. Into ekhona hlobo zami, ngilokhu sikhuluma nje ngempilo nje esiyiphila kwelakithi, and njalo ke sibhekane lokhetho. Kakhulu ngikhulumela ebandleni le-TCC eyile engilithandayo mina engikhulumayo. So ngithi abantu be-TCC indlela le asiphatha ngayo ungafuni ukuthi sikhampene, bengahluphi kakhulu abantu benkosi, bengahluphi kakhulu ama-TCC wonke asambeni siyevota sithumazeleni sizithulele nje kuphela, kodwa ilanga likhona. Siyazi ukubana siyachumayezana ezindleleni lasezindlini lakuma-social media, ngoba izanu vele ayicabanga ukuthi ukuvimbela i-TCC ukuvota ukukhampena iza ngoba ayisoke inqobe, akulamuntu othanda umnangakho eZimbabwe. Laba bezanu kabathanda umnangakho, la amapholisa asisetshenziswa ukuthi batshaya abantu abamfuni umnangakho. Laba fowethu labantwabethu abamasotsha ngamapholisa ngama-CID kabamthanda umnangakwa into yonke ayenzayo laphana, uyabasebenzisa nje kuphela labo begcina imisebenzi yabo kuphela, ukuthi bengasabengaxotshwa ukuze belandisa abantu ababo. Kabamthanda umnangakwa, singesabi ngakho lokho. Laba abanye abezanu abadlala umnangaka kabamthandi, badle bagcina imisebenzi yabo. So singethuki ngakho sinangakwa umbuso kasoza uthole akulanta ezile ebizwe laseZimbabwe akula ngisho kancane but isiqoqela mina ngiyithiso umbono wami ngedwa engicabanga ngendlela umnangakwa akhuluma ngawo etshela abazakhamizi zethu ekhale ngama ngathi isikola soze zibhadale ithemu leyi amanga layo ngomnangakwa ayangisa angikwazi umuntu onjani ukuqamba amanga ebe sengasayenzi isikhulumo sakhe asikhuluma sitshela abantu ngakuya ngami ngabantwana bezikolo bonke bastrike bengayo esikolo bazihlale sibona ukuthi uzaphatheka njani yena umnangakwa le ntshizo usubuhlungu ukuthi umuntu ongupresident ma ezakhuluma amanga ithi abantwana asoze babhadale ischool fee ithemu leyo yokuqala just eyokuqala libade ngamanga ke ngakwenziwe fisi uzabonaka ukuthi uzamile uyehluleke khona just one term kuphela uyehlulekile umnangakwa uyehluleka mdala wami awuyahlala ngakungcono ngiyabonga okhuluma ngosibanda ngole kutswana
salibona salibona niko studio 7 livuka njani mleli ami igama ngu-Adam Shawa mina into yakuqala esihanda ukukhuluma ngayo ngizwe kunomama obekhuluma ngendaba yokushawa kwabantu wabomurewa ethi ngesikhathi segugrawundi babehleka bethi behleka abantu ababulawa egugrawundi angithemba ukuthi kunomuntu ophilayo kahle owayengahleka isimo esifana nalesiyafa yena ngokwakhe nguye umuntu olengqondo efana naleyo nguye umuntu ohleka abantu abahlukunyeziweyo ngoba labana abantu bangama-victims njengalabo bantu abahlangana lobunzima ngesikhathi segugrawundi so yena engakuthathi ngaleyo ndlela uzi-exposa yena ukuthi ungumuntu onjani olomoya omubi ngithanda okwesibili ngikhulume ngalabo abantu abazithi ngama-analyst abakhuluma ama-structures e-triple C bethini bethini laba abangabantu bezana i-triple C ngenye izizwe ngezana okwama-structures abantu bayawazi ama-structures abo from what level to say it kuze kuye ku-national abadingi i-explanation so bona ama-structures abafuna ngawani khona lokho kukhona ku-right kakhulu bese bejwayele abantu bezana ukubuya bezohlanyela izinto zabo ku-triple C ukwenzela ukuthi from kwi-MDC kwenzela ukuyidiliza manje sebeswele nokuthi bathini basebenzisa abantu abaninginey ukuthi befake ingcindezi manje ngeke ize basebenzele
kustudio 7 kustudio 7 la batombe ngumfundisi u-Angleton Sifanda whatever ubaba lo kahle kahle vele ngabe liyathi ngumkhulumeli wezane p f because into zakho ozikhulumayo ziyamanga bashiya usho ithi abantu sibabona benqamula izandla obaba laba abantu abadala abatshaya kuya-ecwa lapha hhayi mfundisi i-Angleton Sifanda bothiwa ngobanda Sifanda lo baba lo hhayi kathi vele athi umfundisi ohlaziye ezepolitiki ngumfundisi onjani bala abafundisi sebanje into zepolitiki kunzima shem kwalakithi yazi ngabe unkulunkulu nje uyabasuda laba abantu ezane idlile abantu abanjengalelo angiwufundisi i-Angleton Sifanda wangikhona lo baba lo inkulumo zakhe zibuhlungu shem
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika lanxa umongameli Joe Biden ethiwa wenza umsebenzi omuhle uphenyo olwethulwe kunsukwana esanda kwedlula luveza ukuba abanye sebesithi engancintisi kukhetho oluzayo ngoba uyabe seleminyaka yokuzalwa engamathumi ayi-92 lanye 81. UBiden owayethe ngengxenye kasoze ancintise uveze ngeviki edluleyo ukuthi usezancintisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kuzomela ukuthi i-demand for imisebenzi yehle kodwa sibona umkhonono we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminingi even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla le misebenzi ilokhu iqinile kusho ukuthi hhayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile and uBiden uzothatha esingathi thina he will praise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika.
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli weAmerica simbona ezifeza lezo zithembiso ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to iAmerica ukwenzela ukuthi iAmerica ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing amazwe afana laboChina. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la eAmerica. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory yabo lapha e-America and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la abantu abaningi i-unemployment rate khona manje iku 3.5% which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America and siyabona futhi ukunceda wakhe awenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think President Biden across the world ngathi umhlaba nje wonke jikelele umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Alo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Northern Virginia ngapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, standing on the... Look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still creep. From the dead, but I stay clean and I know the hate that I stay lit. For 4 years when I lay low, get some bunny, get a chance to blow. I got the lamas and bad and cash and I'm jungle bobo. But look, but says I'm a king, but I'm telling you. What in the mean of a teasing, but what? What in the mean of a boss on my tongue? I shish, they give me solo. I don't know what I'm telling you. I'm going to put them in and you're going to have a cock. When you're going to have a cock, I'm going to have a cock. 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 I'm going to Vele si kote nenda, double ball, the level is high. Yet when I listen, my fatigue long bamba. Every time on the streets, I need to tell my lesson. And I got the hustle, the master, the passion, and brothers is cutting and testing. The switch on the rapping, you got this in Saka, the bantin. Yoga balloon, fungo go mamu manube. Hand about two, stop it about troops, like hey. When I step in the boots, oh my god, yeah, fungo cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mine, come a predator, tell me I bury and force you to carry your cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father forgive me, I have sinned. Blood on my hands, I've been killing them since. I am yoga balloon,
awakhiwe esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Uhulumende uthi uqoqa umkhosi omkhulu elupane ozaqutshwa ngeviki ezayo. ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZEC ithi kulamakhehla lezalukazi abedlula iminyaka yokuzalwa elikhulu i-100 years asebebhalisele ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.